Lokho thina sikubona kuyinto enhle kakhulu, siyabonga kakhulu kuhulumende waseSouth Africa, siyambonga naye ubaba uMthwala eDutu icabangisisile lento ukuthi kuphiwe ithuba elibanzana ukuthi abantu bamigrate to ama-mainstream community. Abantu sicela bekunanzelele ukuthi kuphindaphindiwe ukuthi leli kahle kahle lithuba lokuthi abantu bamuve ukuthi baye kuma-mainstream community, ngoba ke kuyabasiza kakhulu uma benga-applyela for ama-waiver, njengoba ejile ukuthi uyawanikeza ama-waiver, esho ukuthi sebenike 78,000 people abantu abafuna ama-waiver. Umuntu uma eseku-mainstream community kusenzela umsebenzi ngathi ube lula, kulokuthi every other 1 year or 2 years or 3 years sesifunele sibuyele siyenegotiata futhi ukuthi abantu bakithi kuzothiwani ngabo. Pho-ke siyabakhuthaza kakhulu ukuthi abantu ngabawa-applayela ama-waiver bamuve baye kuma-mainstream community, njengoba ama-mainstream permit engekho dependent on political feelings or circumstances. So lokho kungasiza kakhulu umphakathi, siyakwamukela kakhulu.
Abanye sesike sakhuluma labo Mkhwananzi bakhala ngokuthi akulula ukungena kwamanye ama-permit la okuthiwa bazame ukungena kiwo. Uhulumende waseNingizimu Afrika njengoba esithi amaphepha la sizaphela ngo-2025, kungaba kulokuyekethisa yini asekwenzile ukuze kube lula ebantwini ukuthi bangene kweminye imikhakha yamaphemithi le?
Ngesikhathi kukhansilwa i-ZTP i-process, kwavele kwakhanya abantu abaningi ukuthi abasoze bakwalifye. Vele kwakwenze kwaphiwa i-special permit regime ikuthi abantu babengakwalifyi. Pho-ke ezingxoxweni ezaba khona kwaqala ukuthi kuvunyelwane ukuthi abantu bengawayivelwa ama-requirements, ikakhulu i-labor certificate, ngoba vele umuntu usuke ngumuntu oseqhathiwe ngenxa yokuthi vele ama-special permit ayephiwa on condition yokuthi ngumuntu osebenzayo. Pho-ke lokho yikho ukwekethisa okukhona. Naye uminista uyakugcizelela kakhulu ukuthi yiyo indlela afisa ukuncedisa ngayo izizalwane zakithi, and nathi siyazikhuthaza izizalwane zakithi ukuthi kankwenze lokho, ziwa-aplayele ama-waiver. Ama-waiver ayikho ukwekethisa lokhu esikukhalelayo. So abantu abaye kuma-waiver ukuze baye ku-mainstream permit. Uhlupho esilalo ukuthi ngathi abahambi ukuya-apply, abantu bebezisela ngekhoti. Ikhoti nakhona laya-extenda to June 2024, i-minister se-extende to December 2023. Kodwa kuyakhanya ukuthi phela izinsuku ezihamba zifike, futhi eziyabe lokho kuyukuthi-ke ezilongezi kungakabi nesinye enye i-dispensation, kuyabe kusamele sibuyele futhi etafuleni sexoxa. Kanti-ke xa kuyukuthi umuntu usezihambele wasuka ku-special permit waya ku-mainstream permit, kuba lula-ke ukuthi yena nguye ose-incharge nge-destiny yakhe uma usiya ngendaba zamaphepha, ngoba nguye osezozi-aplayela azazele yena ukuthi u-under i-immigration yakhe. Kungaze kutshintshe uhulumende, kungaze kutshintshe i-minister, akungeke kumu-affecte yena.